siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 13/4/2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Get the guidance from the family, and the family could not unite as to how to proceed.
Njengebandla sathatha isinqumo sokuthi sizalandela esikutshelwa yimuli kamahlangu, kodwa ngokuselakala kwenhlanhla behluleka ukuvumelana ekutheni umngcwabo uzahanjiswa njani.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi uhlangene lomalume kamnumzana Thamsanqa Mahlangu lamhlanje bekhulumisana ngokulwisana oqhamuke emngcwabeni ngomgqibelo.
Sebebuyele ema-ofisini e-VS, VFS ukuthi bayewathatha lawa ma-permit. Lokho kusaqhubeka, bekumele ukuthi ngabe bayagcina namuhla ukuthi banike ama-permit, kodwa e-ofisini leni VFS Midrand sebeqhubekele phambili kuze kuyefika u-22 October belokhu beningi.
Uhulumende wakwele South Africa usengezelele uhlelo lokupha ababhalisa ukudinga imvumo yama-permits okuhlala elizweni lelo kusemthethweni ngamaviki amabili. Ukuxotshwa kwezisebenzi ezingamakhulu amahlanu inkampani yeSebu ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi sekuthiye izisebenzi eziningi zidlela evalweni ukuba lazo zizaxotshwa ngobuningi ngokusilela kwamagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi uhlangane lomalume kamuyi umnumzana Thamsanqa Mahlangu lamuhla bekhulumisana ngokulwisana okube khona emolini kaMahlangu phezu komngcwabo wakhe ngomgqibelo. Lokhu kwenze uTswangirai leziphatha amandla zebandla lakhe bengayi emngcwabeni lo. Amalunga e-MDCT agoqela iziphatha amandla ezinga Tandanga uqanjwa ngamagama zisole uTswangirai labanye bakhe zisithi bayangisile kakhulu. Kodwa uTswangirai uzivikela lamhlanje kungxoxwa yenze leStudio 7 esithi kabahambanga uyangcwaba uMahlangu ngenxa yokulwisana obusekumulini kaMahlangu.
As a party we said we will get the guidance from the family, and the family would not unite as to how to proceed.
Njengebandla sathatha isinqumo sokuthi sizalandela esikutshelwa yimuli kamahlangu, kodwa ngokuselakala kwenhlanhla behluleka ukuvumelana ekutheni umngcwabo uzahanjiswa njani. Ngalokhu sabona kubalulekile ukuthi singaphatheki. Ngiyazi bakhona abathi kwakumele sihambe, kodwa sasingakwenza njani lokhu imuli kamahlangu ingavumelani? Emasikweni ethu umuntu ungcwatshwa ngumndeni wakhe, hathi ibandla lezombusazwe.
Lawo ke bekungamazwi kamkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai exoxa leStudio 7 lamuhla. Obehumusha amazwi akhe nguGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje abanye bathi lanxa bekulokudonselana kumuli kamnumzana Mahlangu okwenziwe yi-MDCT isibonelo sokulwisana okukhona kuleli bandla. Kodwa umgcini isihlalo webandla umnumzana Love Momoyo uyakulandula lokhu.
Imbono yababantu, abantu balelungelo ukuthi betshe imbono nge-decision yabo ithethwe, kungaba kuyihlanganiso, kungaba kuyinkokheli. Kodwa okukhona ukuthi njengoba uchaziwe isikhulumo sethu izolo, lezi zathu wazibeka ukuthi zizathu bani. Imbono yabo kuyabongela okunye esingakutsho ngaphandle kokuthi sigcizelele khonokho okukhulunywe isikhulumo senhlangano.
Okwenzakeleyo lokhu baba Moyo akuvezi na ukudonselana okukhona kubandla le-MDCT sizwa kuthiwa akhona amaxuku alwisanayo?
Angikwazi ukuthi kuyabo kuvela ngaphi kankomo, ngoba thina njengenhlanganiso sisebenza ndawonye sehlukana lapho kumele sehlukane khona ngembono entweni ezimbalwa. Kodwa lokho akutsho ukuthi nxa ukuthi kunento enye elingavumelananga ukuthi yenziwe ngendlela ethize kuyangokusisho ukuthi kulokudonselana inhlanga esephilayo kuyazakala ukuthi kumele kube le mbono etshiyeneyo antsho yikho esikulwelayo lokho ukukhululeka esikudingayo kunhlanganiso zethu laselizweni ukuthi umuntu angaze ebe liqula ebe lilunga lenhlanganiso yethu kodwa ule mvumo yokuthi ebe lo mbono ohlukile lo mbono wabanye bakhasebenza labo into enkulu yikuthi liyavumelana yini kuzinqubo nxa livumelana kuzinqumo thena kulanto embi nxa livumelana kwinjongo thena kulanto embi ukuthi lijongeni njengenhlanganiso
bakhona abasekeli bebandla lenu asebesabela ukubana mhlawumbe lingaphinde lidabuke phakathi njalo nje ngesesike sakubona kanenginengi ngaphambilini lithini ngalokho
engabakhuthaza abasekeli ukuthi kakula zinto ezitshengisa ezikhombisa ukuthi ibandla leli lingadabuka engikubonayo ukuthi kunyima ukusiletha ndawonye njengamalunga enhlanganiso le i-MDC ukwedlula lokho okusehlukanisayo
lo ke ngumnumzana Love Momo yomgcini isihlalo webandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Namhla bekulilanga lokugcina lezizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zokuphiwa amaphepha okuhlala lokusebenza usemthethweni kwele South Africa ukuthi ezingawatholanga ziwaphiwe. Kodwa ngokwehluleka kukahulumende ukuthi aphe bonke abadinga amaphepha la usengezelele lolu hlelo ngamaviki amabili. Sixoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sizakhumbula ukuthi ensukwini ezidlulileyo ungqongqotshe wezangaphakathi wakhipha umbiko ukuthi abantu abafika 198,000 ba-aplayela ama-permit kwasekuthi phakathi kwabo abangu-12,000 ama-permit bawancitshwa ngezizathu ezazijiyene mhlawumbe kuthiwa umuntu kule cala lalo kumbe mhlawumbe wayengela permit ku-passport yakhe kumbe wayengahambisanga izincwadi zonke ezazifuneka kodwa-ke basebenza bona be-home affairs lokho esingathi lwasenza i-automatic review ama-permit lawo ngu-12,000 abantu ababelahlwe kiwo kumbe esingathi rejected okwakhathesa ama-permit amaningi lawo asephumile baningi abantu ababewaswela ama-permit sebebuyele ema-ofisini e-VS VFS ukuthi bayewathatha lawa ma-permit lokho kusaqhubeka bekumele ukuthi ngabe bayagcina namuhla ukuthi banike ama-permit kodwa e-ofisini le VFS eMidrand sebeqhubekele phambili kuze kuyefika u-22 October belokhu benika
nxa ungela i-permit le awusozixotshwa emsebenzini kumbe elizweni
labo aba-aplayela ama-permit lawo kabasoze bacotshwe emsebenzini ngoba uhulumende wakhulumisana nabaqhatshi ukuthi abantu labo njengoba kulobufakazi ukuthi bafaka isicelo ngaba bayekele besebenze kuze kuphele isikhathi sokuthi banikeke abantu ama-permit bese kubuya-ke esigabeni sokuthi labo vele abangelalutho abangazange bavele babe lethuba ukuthi bafake isikhalazo sokucela izincwadi lezo zokuhlala basengozini yokuthi bengaphelelwa imisebenzi yabo basengozini yokuthi bengabotshwa ngamapholisa babiselwe ekhaya yilo uhlupho olukhona ngoba siyananzelela ukuthi abantu ababuyayo ngemva kuka-2010 abangazange batholela something ama-special permit sebebaningi kakhulu kulalaba abayi-198,000 okuthiwa bafaka izikhalazo zokuthi bacela incwadi lezo ezokuhlala eNingizimu Afrika.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo abahlala emaphandleni bathi impilo iqhubeka isiba nzima ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lokuswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa. Lanxa bekhona abenza inhlelo ezifana lokufuya inkukhu lokulima imbhida, abanye bathi abalalutho lokwenza. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele osakhulayo ophila ngokulima imbhida esigabeni sekafusi eGwanda okhethe kwaziwa ngokuthi nguVanessa.
Hayi, impilo emaphandleni nzima. Ayisi ukuthi abase-edini yethu bengakwanisa ukuyiphila ngoba emaphandleni akula msebenzi. Abazali laba bathola imali yokuthi bathi sesikolo ziweithi nesifuna ukuthi ngabe siyafunda sithumelele ngayo size lathi sikwanise ukuthi sithuthukise ini ikusasa lethu, kodwa ngendlela yokuthi khona lokho okuncane sokumele ukuthi bathenge ukudla sidle ngoba lezulu likho and ney'nkomo zakhona kumele abasebenzise ngazo zihlasela imikhuhlane lezi nsuku vele kuyasiziyathi izinto zakhona. So yikho kucina kusenza ukuthi i-ed yethu uthola abantwana abaningi sebenjani sebezithwala abanye sebesifa kuhlale ngathi yakuzama ukuthi udinge imali yokuthi uphile lawo.
Wena kuyini okwenzayo ukuziphilisa?
Mina ngilima umbhida engadini, yiwo engiphila ngawo ukuthi ngithengise. Ngathenga umbhida lwami iyongikwanisa ukuthi ngithenge ngayo isepa, ngithenge ngayo isepa yokugeza leyokuwasha kumbe ngithenge amafutha amayetheni.
Ule ngadi encane ekhangelane lawe kuphela kumbe lile irrigation?
Ngathi encane ekhangelane lefamily esilima nabo mama labo babasincedisana. Irrigation yebo ikhona kodwa ama-facilities akhona okuthi isebenze awakho. Ngathi kungani kule problem yendlini, so isilomnyaka wonke ingasebenzi sasekhona.
Nxa lithe lathengisa imbhida ngenyanga, Vanessa, lithola malini?
Singakhakhulethi ukuthi ngenyanga sithola malini ngoba singahamba kumbe ngiphume ngiyethengisa imbhida umbembele $2 okuzamele ngenza ngiyethengisa isepa ma engekho ngiyabe ngi-akhawunti ukuthi imali liyana ngithengise kwaba imalini ngenyanga.
Lo-ke nguVanessa osakhulayo ophila ngokulima imbhida esigabeni sekafusi eGwanda. Lawe nxa unguntanga ohlala emaphandleni, sithumele incwadi ngeWhatsApp kumbe usilobele kukhasi lethu leFacebook usazisa ukuthi uphila njani. Siyazibala incwadi zakho kuhlelo lwabasakhulayo lamhla olwe The Connection oluqala ngo-8:30 ntambama.
Ngolwesine mhla ka-15 Mfufu, umhlaba unanza okwenziwa ngabesifazana emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho-ke, iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kwele Zimbabwe emaphandleni? Alike lisithinte ngocingo ukuze sizwe ukuthi lina lingaphi njalo liphila njani. Loba ukusithumela iWhatsApp text message loba i-audio esingayidlala emoyeni. Loba njalo lithumele inombolo zenu zocingo ukuze silithinte kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ilethulela izindaba ezimqotho.
Iqula lengcwethi zokholo lwesi-Islam zenhlanganiso ye-Federation of Muslim Dawa Organization East Central and Southern Africa lisekwethekeleleni eZimbabwe kuhambo lokuchasisela abantu bezinye inkolo ngokholo lwesi-Islam ngenjongo yokuletha ukuthula lomanyano phakathi kwenkolo ezehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leliqula lithi lolu hambo luhlose ukuphathisa ukuchasisa kabanzi lolukholo ukuze uzulu wezinye inkolo aluzwisise ngenjongo yokuletha ukuthula ebantwini. Umkhokheli waleliqula elilamahofisi alo amakhulu edolobheni leKampala kwele Uganda engodabuka kulelo lizwe njalo uSheikh Alhaj Badru Kisalita utshele intatheli zindaba ukuba lolu hambo abaluqale eUganda ngonkwenkwezi nyakenye lwenziwa ukuze kukhulunyisanwe lokubonisana labezinye inkolo ngembuthano yabo. Unkosazana Thulani Dube waseButiro 5 eHarare ngomunye wabesifazane balolukholo lwesi-Islam abaphatheke kumbuthano owenzelwe eHarare otshengisa ukujabulela okwenziwa yile nkokheli.
Iprogramu le icho ukubambana kwamaKristu lamaMuslim yisiyo isimo seprogramu yethu. Ukuthi akumele sibambane ngoba iBhayibheli likhuluma into yinye leQuran. Akula mahluko phakathi kweQuran lana leBhayibheli. Abantu nxa siphakathi kwechurch esithi masjid. Abantu abaningi abafisi ukufika ungena phakathi ngoba kuyabe kule jurawo nanjani. So sithe sibuye egcekeni ukuthi umuntu omunye ngamunye azwe ukuthi iMuslim kuyini, ukuthi silangana njani namaKristu.
Ewuncoma uMadube umsebenzi omuhle abawenzayo.
Hayi, yikungazwisisa ukuthi iMuslim kuyini, ukuthi Islam kutshona, yikho kwenza ukuthi abantu benganjani bengazwisisi. Indaba ekhona yikuthi abantu babona ukuthi amaMuslim Islam ngapha eZimbabwe yabuya ngamachawa evela eMalawi. So babebambe bebumethe ekuyizinye izinto ezingekho kunkolo. Kodwa kathesi ngokufunda okwenza abantwana sebehambe bephumisa ukuthi hayi inkolo inye, iculture iyodwa, inkolo iyodwa. Yikho kwenza ukuthi baphume phandle batshengise abantu ukuthi hayi elikuzwayo lokho kayisikho.
Ngemva kokuba le mibuthano emithathu eHarare ezengeza 2 shopping center eStudent Hall eMpare lenzikini yedolobho bagcine sebelubhekise eMuthare abequla leli. Ngeviki edluleyo bebesedolobheni lakoBulawayo. Besuka eZimbabwe balubhekisa kwele Botswana, besuka lapho baya kwele Namibia, babe sebesiya kwele South Africa ukuyaqhuba imihlangano efanayo kukhangelwa izigaba zempilo ezine ezibalisa ukuqedwa kodubo lokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane, ukuqedwa kobuyanga, udaba lwegciwane lengculaza kanye lokukhuthaza ukuthula. Amanye alawo mazwe asebethe bawayithekelela selokhu balusungula nyakenye abalisa ele Uganda, Tanzania, Kenya, DRC lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje sikhangela ukudibana labasakhulayo abasemaphandleni empilweni zabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngeleBritane. Leli lizwe seliphumile ekusivumelwane sezigidi lezigidi zamadola ebesesidale inkulumo elizweni sokuncedisa ngemali lokuthuthukisa uhlangothi lwamajele kwele Saudi Arabia. Abequla lenhlanganiso yamazwe awe Europe bathi lanxa kube lezinye izinto ebezingacacanga ekuqutshweni kokhetho lokudinga umongameli kwele Guinea, ukhetho ngokwalo lukhanya luhambe kahle njalo belukhululekile. Ukuxotshwa kwezisebenzi ezingamakhulu amahlanu okwenziwe inkampani elungisa imvundiso yefertilizer eSebl ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi sokuthiye izisebenzi zidlela evalweni ukuthi zizaxotshwa ngobuningi kulandela ukucithwa kwamandla kagetsi okwesikhathi eside emihla yonke. Inkampani yezesa ithi ngenxa kokoma kwedamu leKariba lapho kugaywa khona amandla kagetsi, ilizwe lizathola amandla la okwamahola isithupha kuphela ngelanga. Lokhu sekubangele ukuthi amankampani afana leSebl axotshe izisebenzi. Sixoxelo somabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube oyingcwethi njalo kwezomnotho othi kusiyaphela umnyaka lo kuzabe sekuxotshwe izisebenzi eziningi kakhulu kulandela ukucithwa kwamandla kagetsi la.
Mina ngokubona kwami kuza ngena emakhampanini amaningi, ikakhulu lawo awenza ezenziwayo ngoba yiwo afuna amagetsi amaningi. Kuza ngena ngoba amagetsi yiwo avele esetshenziswa ukuthi kwenziwe impahla. Nxa kungasela amagetsi kusho ukuthi impahla kazisenziwa. Nxa impahla zingasenziwa kusho ukuthi phela okuyikho isizathu sokuthi amakhampani abe khona kuyabe kungasekho, okutho ukuthi nxa kungasela mpahla ezithengiswa kungasela mali okulandelayo ukuthini kwehliswa izisebenzi.
Ngokubona kwakho kungakulamanye yini amankampani aseseduze ngaphandle kwesebhuzi lesizwayo ukuthi siqotshe abantu?
Kokuqala khangela yona isebhuzi ngokwayo yodwa ivile inamakhampani asebenzelana lawo. Nxa kuyikuthi yona isisenkingeni kutho ukuthi amakhampani la asebenzelana lawo anjani asesenkingeni, yiwo kanye azalandela kaphezu ngoba la besesenkingeni ngoba sebenzelana la isebhuzi ikakhulu. And amanye amakhampani azalandela ngokuphanya ngawa lawo awenza ukwenziwayo kuthiwa ngama-mining companies ngoba asikeso anti uyakhumbula ukuthi kusukwane esanda kudlula bake bathumela sibili ilizwi lokukhalaza kuziphatha amandla zezesu ukuthi hhayi bebecela kakhulu ukuthi bona ukuchithwa kwamagesi lokhu kungabandeki.
Okokuthi nxa sikhangele sibili umnyaka usiyaphela lowo, singabona sekulamanye amankampani aseqotsha abantu.
Lokho sibili nxa kuyikuthi udaba lwamagesi alulungisekanga, hhayi kasikukhangelele sibili, hhayi kancane. Okungenzakala hlezi njengoba vele besesiya ekupheleni komnyaka amakhampani amaningi andise ukuthi avale ngo-December. Engxenye kwalo nyaka kungaba yikho khonokho ukuthi abantu kudweka bahambe masinyane kuma-holiday ekhisimusi bekhangelela ukuthi babone ukuthi uhlupho lwamagesi lolu luzake lunjani kusiya kuqalisa ukuphela kokuqalisa komnyaka. Ingxenye yikho kungasiza nje okwakhathesi, kodwa-ke nxa luqhubeka hhayi sikhangelele ukuthi amakhampani amaningi azavala inxa evala ziningi izinto ezizaezosebenzeka.
Manje nxa sikhangele amanye amankampani angayisiwo awukwenza lawo i-manufacturing afana le-tourism lokunye okunjalo, ubona njani wena ukuthi ayafinyelelwa yini ludubo lona?
Akuna khampani engeke ifinyelele ludubo lolu maningi omakhampani wonke ngoba ugesi uvele nguyo osetshenziswayo wonke amakhampani. Xa engasekho kasekho then sokule nkinga.
Bengathenga amasola lama-generator akuphathisi na?
Amakhampanini amancane ye kungaphathisa, ikakhulu lawo owatshoyo awe-tourism ngoba ikakhulu angithi ngamahotela. Amahotela angathenga ama-solar panels okulayitha lama-generator okulayitha ukuthi-ke ukupheka basebenzise igali. Kodwa-ke amakhampani anjengenama-mining company i-generator ivele kayenzi lutho.
Lo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi njalo engcwethi kwezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo lwamasiko lamhla sixoxa ngombukiso weZimbabwe Carnival owenzelwe eHarare ngempela viki, lapho abanye abakade besola amantombazana abathi abengagqokanga okufihla izitho zomzimba ezihloniphekayo ikakhulu abavela kwele Brazil. Abasola izembatho zamantombazana labathi akumelanga lokhu kwenziwe. Umdlalo lo ubuhlose ukuvuselela ukwethekelelwa kwelizwe i-tourism. Kambe ukuvunula kwamantombazana la kwephula amasiko esintu na? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo nkosazana Mpokiseng Sibanda, isakhamuzi senkayi endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko.
Esintwini sethu akuqondanga ngoba khona ukhona ukuthi umzimba vele womuntu ube segcekeni. Ikho okwenza ukuthi kuthiwe umuntu owesifazana uba nje ngoba anti sezaqalisa ukuthi umuntu amfikithi amkhangelisise ananzelele izinto ezinengachuvukule okuningi. Kodwa kathi-ke nxa embethe efikhile abefihle umzimba kubenzela ukuthi umzimba womuntu owesifazana uyahlonipheka ukuthi ube segcekeni vele.
Baba Mkandla, nathi udabo.
Eqinisweni loku yikodwa yikukhohlakala kwalabo abaqoqe uhlelo lona lolu. Kuvele njengoba esitsho umadawubana umzimba womuntu uyimfihlo yakhe, asiyonto ebongihamba ngifandiswa indawo yonke engathi zinkomo iziyana ezithengwa eseli. Kubi lokhu. Ngiyakwazi abanye baza kuthi izolo bekuvele kuvunulwa amabhethu lemisisi okade kuthiya ezinye zo zomzimba sejekeni izolo bekuyizifolo kanti njalo phela lokhu kwenzakala kuboswaziland lasenatali emikhosini yomhlanga kuyabe kuqondane lesiko lalabo bantu abakwenza khonoko belenhloko belenjongo isizwe sona leso ababe besinele lokhu okwenzakala eHarare ikubi liyenyanyeka akumelanga isizwe esiyisizwe esizakhayo esiziphetheyo esilesizotha sivumele izinto ezinjengazona lezo namanyala.
Yes, kuyekuweke Nkosazana Sibanda, nxa usukhangeleke lapha phela anti bazama ukuthi kutshengiswe phela ukuthi eZimbabwe kulalokho okuthiwa yi-tourism kumbe ukuthi ungayethekelela phela indawo eziningi, kambe bakwenze ngendlela eyiyo kumbe nxa usukhangele ngamasiko sibili ngabenzeni-ke?
Kona nxa kade befuna ukuthi abantu bakubuke xa besenza i-tourism ngabona babagqokiseka kahle bambomboza baba abantu abagqoke kahle ukubana babukeke akhona ukuthi umuntu ahambe ngomzimba egcekeni. Umuntu wesifazane vele asikhuthazi ukuthi umzimba wakhe ube segcekeni. Kuqakathekile ukuthi sizihloniphe imizimba yethu simbomboze. Kuyafana nalakhona ukuthi abantu babethu kade siphila sesisiya ezitolo ufike uthenge ibhurugu ugqokise umntwana oyinkazana akubukeki, thina esintwini sethu asikhuliswanga ngayonaleyo. Thina ngithi sikhulisa vele sigqoke izigqoko, asibuyeleni ebuntwini bethu sigqoke nini. Okwezolo laphana singagqoke izigqoko kwakungela lutho, sasingelakho, yikho sasikutholile phela. Kanti sokungasenza ukuthi sesikhona sivula sisithengisa abantu ukuthi isiko lethu kumele abantu amabele abe segcekeni asilosiko lethu.
Uyakhuluma lapho mama baba Mkandla, kodwa bakhona phela bathi hhayi phela kumele kuyezwe njalo.
Dube izethekeli ezivela emazweni laba ezihlala khona zilabantu labo kaziveli ehlathini. Izethekeli nxa zisiza kuleli lizwe lakithi zizobona inyamazana ematopo, ziyabona impopho mazefolosi. Yizo izinto okumele zilethele isizwe imali akhona ubunqunu babantu, ngoba lapho abasuka khona labo abantu bakho nxa befuna ubunqunu ngababona emazweni alibo khona le. Thina soze sifananze lentundla lezilwane lani lamadube ababuzowabona ubusuthatha umuntu la umfaka phakathi khonapho. Yikwehlisa isithunzi lesemilo somuntu lesesizwe ukwenza njalo.
Nkosazana Sibanda, ngiyena khonapho mama.
Hayi, ngiyamuzwa ubaba, indlela akubeka ngayo yindlela eqothosini okuthi ngabona bekuthi bafuna ukuzebuka la. Ngakuthiwa kuyatshengisela kufuna ukutshengiswa amantombazana, kade ngamantombazana avunule kahle egqokiswe kahle abukeke kwenzela ukuthi phela sithi bazobuka yilisiko lethu, hayi ukuthi buka sinqumi umuntu onqumi vele kakhangeleki. Uyabufisa ukubonani vele umuze ufisa ukubona umuntu onqumi, kade wona amabele afuna ukubonakala inganeni umntwana nxa umunyisa. Kumele uvali ibele lakho njengomama, hayi ukuthi ulikhiphe ulithi lakha. Asonyamazana phela, singabantu. Kuqakathekile ukuthi amasiko ethu siwabambe enjengalokho ayikho khona, singazeyisi, ngoba labo kutshengisa ukuthi ubuntu bethu thina sesibubeka phansi ukuthi sibona kuyize leze ukuthi okuqakathekile isintu sabanye abantu.
Lo-ke ngunkosazana Mpokiseng Sibanda, isakhamuzi seNkayi obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko belo Gibbs Dube weStudio 7. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Morgan Tswangirai uthi uhlangane lomalume kamuyi umnumzana Thamsan Ngamahlangu lamhla bekhulumisana ngokulwisana uqhamuke emngcwabeni ngomgqibelo. Uhulumende wakule South Africa usengezelele uhlelo lokupha ababhalisa ukudinga imvumo yamapermits okuhlala elizweni lelo okusemthethweni ngamaviki amabili. Ukuxotshwa kwezisebenzi ezingamakhulu amahlanu inkampani yeSebu ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi sekuthiye izisebenzi eziningi zidlela evalweni ukuba lazo zingaxotshwa ngobuningi. Siyaligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya kuStudio 7 Live Talk lilale.